umnumzana Dumisani Mpofu ohlala kobulawayo uthi bekugcwele abantu abaningi ezitolo ikakhulu kwezezigqoko ngenxa ye-Black Friday. Uthi isimanga yokuthi abantu balemali eningi kakhulu loba nje izinto zinzima elizweni.
Abantu bezogcwela namhlanje ngayo leyo ngiyabona i-Black Friday leyo bekugcwela abantu ema-shops kakhulu awezigqoko. Kodwa-ke ezinye indawo ngathi indawo zamafenitsha lani lokho okunye okungasokozigqoko kade kuvele kutsha umoya. Amboni ndibona bake bazama ukuthi bacabanga ukuthi behlise intengo. Ngiyabona izinto zakhona vele lazo zama-price akhona vele hayi kakhulu. Kodwa-ke isimanga yokuthi abantu vele imali bayithatha ngaphi thina isimo sinje eZimbabwe.
Inkosazana Immaculate Nyoni uthi ezitolo eziningi bayakhweza intengo banganaki ukuthi imali yakwelemelika iyalingana leyalapha.
Ama-prizes esikubonayo ukuthi uMinister wafika wathi ibhondi leyeyusa kuyalingana, kodwa sesikubonayo ukuthi ezitolo eziningi bayakhweza kakhulu bathi times 3.
Esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Mkhokheli Mahlangu uthi isimo asimanga kuhle njalo izinto azisatholakali.
Ya, izinto ekwenzakalayo ukuthi isimo asimanga kuhle kela kithi. Besicabanga ukuthi nebe izinto zisazokuba ngcono, kodwa sesibona izinto ziba worse. Mangena emashop izinto ziyakhwela, cooking oil yonke into lokushota futhi sezishota.
Umnumzana EJ Sabwe ukhulume kakhulu ngesimo samafutha ezimota elizweni esesiqala njalo ukuba sibi laloba uhulumende wayethe uthole amafutha azaqhube ilizwe okwesikhatshana.
Indaba yefuel bakithi isithwalo senzima kathesi mbona bathi izakhwela, ingakakhweli kathesi sigada nzima imijova. Ngikhuluma nje izolo bebebhoda abantu bomjova idizili engekho emagarajini, hayi abakakhwezi khonapho sibhadala ama-75 cents. Bebevele sebesethusele ukuthi bazakhweza naleyo mjova ngoba ibhajeti ithi sikhwezi izakhweza ifuel. Phezu kwakhonokho lezi ezepetrol vele zibe zingahambi, zigcwele emagarajini lapha kulalutho kuyo ngawo ludwendwe lodwa uye kuleli garaji ludwendwe, imota ziyafika amathumi amabili amathathu zilayinile khonapho. Kodwa okusimangalisayo sizoyena uhulumende sithi fuel, ifuel situation under control, under control. Ikukontroli yiphi kathi izimota zilayinile? Thina sikhata nzima imchova le kathesi size siphangise ukuya endlini sesisaba ukuthi ungaphuza uyathola umchova suphelile. Maye ungaba yimpilo upho khonapho kathesi bathi hayi kakhwela ifuel. Pho mzwana sebeyikhwezile-ke nge-6% zabo lezi abakhuluma ngazo, bathi siyenze njani thina? Imiholo ayikhwelanga, naleyo mbonus ade besithi bazithembe ukuthi bazasinika yona senze okunye, bathi abasasiniki.
Intengo yempahla eyehlukeneyo elizweni jikelele lokhe ikhuphuka lanxa uhulumende esithi imali yohlobo lwe-bond ilingana leyemelika. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.